Ukuswelakala kwendlela zokuhambisa singathi public transport kuyingozi kuZulu ekumemethekiseni igciwane lomkhuhlane we-COVID-19 ngoba abantu bayaminyana kakhulu ezilindweni lapha abalindela khona ukugada uzupho njalo futhi bathatha isikhathi eside yathola ukuthi umuntu uyalayinela ibhasi okwamahola amabili emelele ukuthi azathole i-transport kukanti lamabhasi akhona vele ayimkhehlekhehle file futhi malutshwane uyathola ukuthi ibhasi yakho ukusuka edolobheni siyafika endaweni enjengemakhandeni kumbe luveve iyaphosithathe phosihola lonke ngoba kuvele kuzifelo kuibhasi kwakhona kugijimi kuyingozi ke khona yikho sisithi thina uhulumende kavumele amakhombi athwala abantu ngoba abantu babe bebalutshwane bami isikhathi eside esilindweni njalo bayaphanga behle behlukane
uhlupho lwamanzi solunjani njalo singathi lalo lulomthelela ukumemethekisa igciwane le-COVID-19.
Udaba lwamanzi kalukalunye noma i-City Council yayisitshele yathi kuzaphela lokhu siyafika u-15 March kodwa namhlanje sikuMay lokhe kuseselendawo abantu abaswela khona amanzi ahlanzekileyo ngesikhathi. Sikubona ngani lokhu noma sokungcono nje imizila siqathanisa lekuqaleni komnyaka ukuminyana kwabantu ezibhoraneni lemabhawu zeni sokungconywana kodwa lokho kuyisimo esibucayi esingathabisiyo kukanti abantu hayi iziqondiso abazilandeli kangako ngoba abantu bakhathazeka kakhulu ngomkhonomo welizwe ngamabhasi amanzi lokuselela izimuli kibo yiyo into eqhakathekileyo khathesi kulokulandela izinqumo ze-COVID-19 kukanti njalo sithi bazazilandela njani eqinisweni abantu bona beminyezeliswa endaweni ezinjenga zozupho beminyana bengaphiwa ithuba lokuphefumula kwenza abantu bacine bethi kanti okuvele ungayisikufa kuyini.